Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 7 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lomkhuhlane.
Akulanto ezokuya kuphi. Iprocess leyo isuka from Supreme Court. Supreme Court yakuma-processes ezek.
Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance.
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kamongameli Trump umnumzana Mike Pence lo msekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqekilana kungxoxompikiswano namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo ofileyo lo ubehlala kobulawayo. Kulabalitshumi lasithupha njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebehlaselwe yilumkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7915 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6440. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1246 kuthi asebefile bona sebengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University eMelika ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,046,568 njalo wahlasela abedlula izigidi ezingamatshumi amathathu lanhlanu 35,643,796. Kulomuntu osekhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga edale lePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Umamangala umnumzana Charles Madiwa uthi iMDC Alliance iyo emele ikhethe abantu abazangena ezikhundleni ezijiywe ngamalunga ayo hathi iMDCT. Abamangalelweyo bagoqela yena uMakhuphe, umabhalane wePhalamende, umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission Lavanya ave MDCT asebesiba ngamalunga ePhalamende loMakhupe ababalisa ulwazi Sifanda uSipho Makone uMoli Ndlovu uThamani Moyo uGertrude Moyo Pinel Denga uChief Ndlovu uNomalanga Khumalo uTete Chisoro Chengwe uYvonne Musarurwa uKalipani Phukeni, uJanuary Sauke, uLindani Moyo, loMemory Munochinzwa. Ibandla leMDC Alliance lithi lanxa lingelasandla kusicelo sikaMadiwa liyakusekela akwenzayo. Kodwa iMDC ithi uMamangala udlala ngesikhathi njalo ithi kungekudala bazafungiswa nje babe ngamalunga ePhalamende agcweleyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC uMnumzana Khalipani Phukeni.
Hayi lo okhuluma ngayo uthuthwa uhambisa udokotela uKhuphe akulanto ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from the Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezek andlula wonke abafuna ukuobject abaobject abathi bathumela 300,000 objections kube sihlulile. So hayi lokho abasebekuzama manje. So akulanto esizoyenza la maphepha akhona siwatholanga. Hayi zingabuthi siwathole singadlula sisikhathi sithi.
Ngala uthi yena umthetho uyephulwa lapha ngoba kufanele ukuthi kungene omunye oyibandla elifanayo.
Ucabanga ukuthi namhlanje singabe sakhuluma yena le nto MDC Alliance MDCT anti into esizikhulumele ezi i-judgment iphuma mhla ka 31 March kuze kufike namhlanje kudala sadlula lapho basuka ba challenge court court yadila nakho lokho ivikele idlule yibade bekhuluma ukuthi hayi sebelandela into ze court manje akusela MDC Alliance sebangabe MDCT bafuna ukuhamba be ku extraordinary congress yethu ukuthi ngempela ngempela sesiyohlalela into eyi-1 ilanga liphuma litshona.
UMnumzana Khalipani Phukeni sikhulumeli se MDCT ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. USthandekile uphinde waxoxa njalo lengcwethi kwezemithetho uMnumzana Matshobana Ncube.
Nginanzelela ukubana uThokozani Khuphe nguyena owaphiwa amandla okukhokhela iMDCT nxa sikhangela isinqumo sedale lomthethwandaba eliphezulu iSupreme Court kutsho okusetshenziswayo yileso sinqumo ukuthi njoba eyinkokheli kabe nguye ongeniswa ePhalamende aba yi-official leader of i-opposition in Parliament. Kodwa ngokunanzelela kwami lokho vele khona kulani lomthetho uThokozani abantu bamvotelanga siyazi ukuthi wathola i 45,000 votes kuphela kusho ukuthi abantu beZimbabwe ngumuntu abangazange bamvume ukuthi angaba inkokheli kodwa ke ngokusebenza kwepolitika hayi nanku siyambona sekhokhela.
Singabona bemisa yini uhlelo lokuthi Nkosazana Thokozani kuphela abanye bakhe beqalise ukusebenza idale lePhalamende udaba lolu lusacujongulwa umthethandaba
iSupreme Court eyakwenzayo yathatha amabandla iMDC Alliance leMDCT eyayikhokhelwa uMorgan Tsvangirai yakwenza kwaba yinto yinye. So nxa isinqumo leso esomthethwandaba ophezulu silokhe sikhona angiboni kule linye idale elingavuma ukuthi singananzelelwa leso sinqumo uThokozani kuthweka kangangeni labanye bakhe ngoba yibo phela abaphiwa ingqobe iSupreme Court lanxa uZulu nje lokho ebona kungayinto engaqondanga.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba lolu ama-recalls kodwa baqhubeka belokhu bevotelana njengoba sibona benqobile nje kukhetho lokudinga osodolobho kuyaphetha ngani lokhu?
Asazi ukuthi kuza kwenzakalani kodwa nxa nginanzelela indulo xawuxawu kuzahamba kanje lo budlwangu udlwangu sizabunanzelela busenzakala kuze kufike ukhetho luka-2023. Ukhetho lolo yilo elizaba ngumanqoba ngoba lapho ke abantu bazakwazi ukuthi bazikhethele ukuthi ngubani abafuna ukumlandela.
Umnumzana Machovana Nube yingcweti kwezemithetho. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. IZCTU ithi amabhizimusi amanengi ala ukulandela isiqondiso sikahulumende esokuthi kumele aveze intengo ngedola leMelika leZimbabwe. Ithi njalo amanye amabhizimusi athengisela uZulu ngemali edlula kachana isilinganiso sedola lakuleli nxa liqathaniswa leMelika emkambo osemthethweni. Inengi libikwa lisebenzisa isilinganiso somkambo wensitha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi lobu yibuhwaba lobusela obusegcekeni obumele bumiswe nguhulumende.
Siba lembiko ke ethi abamabhizinisi bayala ukunika abantu ichange eneleyo njengoba abaningi besazi nje ukuthi silama coins nxa uthenga ke ngemali yeMelika kufunakala ke i 50 cents ichinji awinikwa leyo 50 cents ubanjwa ngamandla ukuthi unganikwa kumbe ngamabondi nxa usiwanika lowo mabondi i-exchange esetshenziswayo kayisiyo ke esemthethweni. Sithola njalo imbiko echoye ethi abamabhizimisi ke kabasatsheniseli ke ukuthi basebenzisa exchange bani kuntengo okuyikho kusemthethweni. Nxa usuzitshayela wedwa wakhe inombolo uthola ukuthi i-exchange rate kayisiyo leyo eku-auction eyazakalayo abanenxa kuyikuthi ufuna ukubhadala nge-RTGS i-exchange rate ebakhona ifika kuma-120 kuma-130 yona isazakala ukuthi i-exchange rate ikuma-81. Sibe njalo lembiko yalaba ke abayala ke ukubhala ama-receipt kuyatshenisela ke kithi loku ukuthi hayi bayatshontshela ke abantu ngokokuqala. Okwesibili bangabe betshontshela yena uhulumende kundaba zomthelo.
Iwaphi pho amanyathelo elifuna athathwe nguhulumende?
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali. Kwehlulani ke ukuthi abamabhizimisi bechazeke ukuthi isevisi ke kumbe iproduct ke imali engaka ngemali yangaphandle njalo imali engaka le mali ephakathi kwelizwe ukuze sibone phela ukuthi kona indleko zabo zimi njani nxa kulama cost abo ke abawafakayo kungaba he transport lani kuyachasiseka. Okwenza befihle ukuthi bafuna ukutshontshela abantu, so sifuna uhulumende ananzelele ukuthi abantu ke bafuna ukuncedwa singathi ke iprotection.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Ukukhonona kwenhlanganiso le kuza ngesikhathi idola leZimbabwe selidlulise inyanga likhanya lizinzile nxa liqathaniswa leMelika. Umbiko owethulwe libhanga elikhulu izolo uthi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli angamachumi ayisishiyangalombili lanye 1:81. So kulamaviki impela idola leZimbabwe lidlalela kulelo zinga. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli edlula ikhulu. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini okwenza idola leZimbabwe lizinze kulezi nsuku emkambo osemthethweni.
kulento ezinike ezenzakalayo ezincedisa ukuthi kube le stability. Ngenxa yokuthi iCOVID ikhona amabhoda amaningi avaliwe, ama-import demands malutshwane. So zananzelela khona ukuthi imali ekhona nale encane yenelisa ukwenza lokuhlanganisa. Njalo ngananzelela khona ukuthi i-Reserve Bank yavala i-random trading ye-EcoCash obekuyi-easy access yabantu ukuthi betrade i-local currency bedinga i-foreign currency. Kwenze kwabangani kuwabuyelwa into ze-foreign currency. Kodwa siyakuthi asipheni isikhathi, kuhle ngoba songamaviki ayisithupha kule stability, but asikunikeni isikhathi sikubone ukuthi kuyanga.
Abanye bayabuza Shoko bathi idola kuzathiwa selizinzile njani yona intengo yezinto iqhubeka ikonga.
Masikhangele into kuthiwa yi-Corporate Zimbabwe ngokwayo vele ilobugebengu loba ubungezwa obuthize. I-foreign currency bekuyi-excuse enkulu kibo ekukhwezeni ama-price. Kodwa amaviki ayisithupha la adlulileyo alistabilita bebavumela ukuplana. Kodwa ungakhangela kwesinye isandla uza kunanzelela ukuthi asiwonke amabhizimusi ayitholayo imali le evela ku-auction loba ngoba bayibhida bayithole. So baye baloko besiya emkambo omnyama. Njalo usithi besiya emkambo omnyama uza kunanzelela la kuthi amarete emkambo omnyama ayehlonanga kakhulu lama-rates asiwathola ku-auction. Yikho uzananzelela ukubana abomabhizimusi abaningi balobungezi ngathi bungezwa ngoba ungakhangela ama-prize eZimbabwe ngama-prize athengiswa into ezithengiswa ngama-US dollars zibe le-inflation. Ngoba ungathi okukhwelile nge-RTGS oyiZimbabwe dollar kuyakhwela njalo nge-US dollar. Ungananzelela ukuthi kulesinkwa abesesithenga nge-70 cents kwesinye isikhathi kanti sesingamadola, uzibuze kuyini okukhwelileyo nge-US dollar ngokwalo. Ezinye izinto obuzithenga ngamadola sezingama-$50 ngama-US dollar. Uzitshela ukuthi i-inflation ye-US dollar siyithatha ngaphi thina eZimbabwe.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeSim Live ithi abalobi bakwelebhilitane bathi icala eletheswa umlobi wakuleli uTsisi Dangarembwa elokutshengisela ngaphandle komthetho kumele lesulwe. INew Zimbabwe yona ibika ukuba ibandla le-MDCT lithi kalisoze livumele amalunga e-MDC Alliance ukuncintisa emhlanganweni walo we-Congress. Soku yisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani basakazi Studio 7, siyaluthanda uhlelo lwenu lolu basakazi Studio 7. Njani kuphila? Hayi, mina ngiziphilele. Ngamafitshane ngathi hey, lolu daba lolu lukwenziwa yihulumende yakithi eZimbabwe leyo kalulungangayo, kade bayisabani ama-by election. Bona abantu begcwele iganga lonke bebutheni, bayisabani iZANU PF layo sisaba ukudliwa manje. Njalo vele siyakwazi iZANU PF ngazingadibana le-MDC Alliance vele angikubona njalo vita. Njalo futhi okunye ukuthi ababalisi owawakhona umbaliso ongahorisa imali lingalo mfano weLusimbuzi iqiniso. Aleli lizwe selifile kakhulu mana, sikwazi ukuthi siyaphephela ngabe sesibotshwa izinyawo lezandla. Besithi wonke abalandeli be-MDC Alliance kasibambana neni ngo-2023 sikhipheni laba bantu laba sike siphume eGibhithe singene eKhenani. Njalo ngisithi kulaba abakhokheli be-MD Alliance bambana nani madoda, libambane kuyoshuko 2023 libambeni. Siyalibheka we are rallying behind you singama-supporters enu asililahli. Khuluma kunje ngikhuluma nisebutswana, siyahawula ngapha. Yabonga basakazi wethu sicule Studio 7 lihlale linjalo.
Salubonani, salubanani ecingweni. Hayi, yimi lona engabuzayo ukuthi lapha ngo-Studio 7 yini na? NgiseZimbabwe. Ake singolikwanisa ngicela ndimphendule ngithayipuze ngikhulume. kuze ngikhulume lami ngoba angikwazi lethi studio 7 kube ni station kade ngicela ngubuze ukuthi studio 7 yini na studio 7 Voice of America ngicela ngisizwe ku radio but yade ngifuna ukubuza
lalele sizohlungana elikhuluma egugu rawondo nasifunda ngenxa yalo muntu oshileyo eZimbabwe lo kathesi nje lesithupha sathwala nzima kuze sibuhlungaza isithupho ngasosusele ngenxa yalo muntu oshileyo obaba bedayelisotsha khona ngapha eZimbabwe la bebahlukuluza angazi lokuthi wayangaphi ngicela indingise bakithi mayesaphila hayi ungabe bemazi la ayelisotsha khona beZimbabwe bana babe chayo lapha belisotsha esesigrupini kankomo mayesizwa mawuthi uyaphila ngicela indingise bakithi mawuthi ukhona omaziyo ulifethi ncube mawuthi usaphila ngicela ingazise lami sesikumbona ilokho ngobaba wethu soluba mazi maluke saphila uma sezithwa nyamalo 96 mawuthi usaphila ulifethi ncube kibo wayesuye enkaya ezenka abafowabo kungujabu mangena lofiso mangena cela isidingise mayesaphila lubaba sicela isibabu lasibe mwazi ngoba since sazalwa sizothoba banguye usibani wayelisotsha khona ngapho la bebesiyile impileyo namanje asimazi ngamehlo ma uthi usaphila sicela isidingise lifizincube
salibonani kwistudio 7 alifinyelela nje lonke isihlobo zikankulunkulu siyabonga bakithi sibonga kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle kangaka ngohlelo lolu elisilethela lona bantu benkosi siyabonga mpela okhulumayo ngithokozisa ngikhuluma nje ngilapha eGoli ngiyabonga kakhulu mpela ngijabula ngiyabonga
njengoba sebe studio 7 sanibingela la sports from awuhlelo zelizenzayo mina indaba engikhuluma ngayo yile yokugejwa kwabantu amathamba ombuphazwe ku-ground last year kwaba le commission yabuya yazosibiza sahlangana ukuthi zabe iphenduka izokhuluma lathi kodwa sokuthushwa ngokuthi azogejwa amangcwaba bengakaphenduka uzokhuluma lathi mina ngumama owahlukumezayo owasifila esikhaleni seminarity ku-ground namanje umntanami ubona ama-specs owafakwa ngikhem elektronikisele ngizosuhlunga kakhulu indaba yeground leyo ukukhuluma ngomnanga kwethathalula nje efuna ukuza amandebele abantu abangacabangiyo ufuna ukwenza noma yini empilweni yakhe
kanti njani konto wadala kisibonga umsakazo wenu sathi lathe kuseni singaphuma emaredweni lapha sikhulume indaba le yamasanitizer le bakithi yasihlupha ngapha emathebhelelenti sithi sicela isincedise nohulumende songathi angangenela hayi ngokuphi
bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole indlela abantu ababulawa ngomkhuhlane wengqondo abaphathwa ngayo ezwekazi leAfrika. Ukutshengisela ngokuthula kwalabo abaphikisa umbuso kamongameli weBelarus kuyaqhubeka lanxa nje bekhala ngokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo nguhulumente. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Namuhla umsekeli kamongameli Donald Trump, umnumzana Mike Pence, lomsekeli kamnumzana Joe Biden, unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kunxoxo mpikiswano efana laleyo eqhutshwe nguTrump loBiden kusukwana ezedluleyo. Ababili lava bakhangelelwe ukuchukana phezu kwendaba eziphatha umnotho welizwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuchiyeneyo. Inkulumo mpikiswano kaBiden loTrump yachiya uzulu ekhuza umhlola ngenxa yokufuthelana okwakukhona phakathi kwabo. Le ekaPence lonkosikazi Harris iza ngesikhathi uTrump ehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump uphume esibhedlela kuthange lanxa nje engakapholisisi. Lanxa kunjalo uthi uzabatheka kungxoxompikiswano yakhe yesibili loBiden ngeviki ezayo. Uthe phuma esibhedlela uTrump watshela abantu ukuthi bengabowesaba umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Igciwane leli le-COVID selihluphe umhlaba wonke jikelele, not just e-America, but ngiyabona lapha e-America khanya ngathiwa bayazama ukubuya lama-vaccines. Ngibona i-company ethiwa Regeneron ekuthiwa yona umnumzana Trump ulama shares sebezama ama-test kuyo. Ngibona yena ephuma esibhedlela umnumzana Trump kungelancedo ngoba bathi igciwane leli ele COVID lithala 7 to 10 days where you are contagious. So lapha esephuma khona esibhedlela sibona sokule 29 days ukuthi lukhetho lo election lube khona. So yikwakuqakathekisa yena instead of ukuphila kahle le health yakhe. Ngibona abantu ababe khona abainfected, sibona lo speaker wakhe uspokesperson uKellyanne McEnany la esela ligciwane leli le-COVID. Ngiyabona mina amadokotela akhuluma esithi yena babona ngathiwa laye umongameli welizwe uTrump ulama side effects njenge-pneumonia okumele ahlale khatshana labantu ngoba lokhu eku-contagious stage.
Uthi uTrump abantu bengabowesaba lomkhuhlane kumele beqhubeke ngempilo zabo. Uthi ningalokho
yena ukukhuluma kwakhe ukuthi abantu bengafisabi ukuqhubeka lempilo zabo, I think into is very aspirational but engela scientific backing ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi igciwane leli how bad is it, ama-effect angikhona anjani. Ngibale enye i-report isithi umntwana wakhe uDon Jr. is worried ngoba ubaba wakhe ubese-Twitter izinto ezingazwakaliyo ku-Twitter. So ukuphuma kwakhe umongameli esibhedlela angiboni esehamba on campaign okwakathesi the next week or 2 weeks ngoba yena uyabe sethelela abanye around him.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxo mpikiswano namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Oliver Lelisayo, ngontungamile Nkomo.